Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-17 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amakhansila ambalwa elizweni phose lonke jikelele.
I-leadership ngendlela ebehave ngakhona kukhona esingakutshelwayo. From i-recall yakuqala ngolwazi lwami loluncane olukhona, ngabe ngempela into ekhulunywa ngobabuchaba ayikho.
Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhlazi ku-9.
Sesiqalisile ukukhankasa and into esijabulisa kakhulu yikuthi abantu bempophoma abadala bayavuma and sebelimelelila.
Kambe luzaphetha njani udaba lokuxotshwa kwamalunga edalela ephalamende lamakhansila?
Uchabangu uyasetshenziswa yiZANU-PF. Uchabangu uyasebenzela iproject yeZANU-PF. So uchabangu uzabaxotsha bonke ama-MP nama-councillors e-3PC ne-Senate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amanye njalo amakhansila ambalwa elizweni phose lonke jikelele kulandela isicebiso sikamnumzana Sengezo Tshabangu ozithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC. Amanye amakhansila abikwa exotshwe ngesikhathi esemhlanganweni yokulungisisa amadolobho awo. Sixoxele isikhulumeli sikaTshabangu umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngeshwa ke bengingakakhulumi laye unobhala ukuthi ngimbuze ukuthi laba bathi bona bekungamelanga ukuthi baphume ngoba angibazi lokubazi. Sokuthi ngabe umbemephi kulamagama bese ngithi ubani lobani ngoba ngingambuza lowo mbuzo uzombuza ukuthi baphi bese ngiphendula ngithini. Uzokwazi ukuthi lokho engihlala ngikutshela khona. Unfortunately I saw decision yami angikho lalawa ma-decisions mayesenziwe. So angilamagama angazi lokuthi kuphume bani kwasala bani. Sokuthi ngabe akukhona lawo magama then bese ngiyamforwarda ukuthi kulobani bani othize indaba ithini.
Manje kukhona yini okungenziwa ikakhulu kulabo abanye ababe besithi bona kungamelanga basuswe baxotshwe kumakhansili?
Hey msakazi, hayi nami ngilapha ngididekile and ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi kanti kwakhala nyonini, ngoba phela i-leadership ngendlela ebehave ngakhona kukhona esingakutshelwayo. From i-recall yakuqala msakazi, ngolwazi lwami loluncane olukhona, ngabe ngempela into ekhulunywa ngobabuchaba ayikho. Angithi ubabuchaba usekhulumile wathi i-leadership ivumelana layo into abayivumeleneyo le njenge-leadership. Ngempela ma ngabe into ayikhulumayo kayikho, ngolwazi amoncane bebezogijima baye enkantolo. Ake sithi akuqala ama-recalls abathethe by surprise, bezothi bagijime baye enkantolo bethi hey nangumuntu lokhu akukhulumayo thina sinjani asikwazi. Ngisicela ukuthi inkantolo injani ilukhangele lolu daba iluxazulule. On the basis of that bese befaka ke interdict. Angithi uyabona ibisiyama yonke lento. Manje angikwazi phela ukubafundisa lezi zinto bengabameli bebaningi kangaka, kodwa babamile nje bayayibuka nje yonke lento yenzakala, into abayenzayo phela lokho bethi hey zani lokhu. Ubani banifazi, abantwana bayaphela. So ayangazi ke msakazi, ngiphelele nami ngikhona la ngiyazibuza nje ngiyaziphendula ukuthi ngempela akuse yisikhathi yini ukuthi simkhole obabuchaba ngumayethi hayi yena le leadership bayavumelana into abayenzayo abaphikisana. Ngoba phela awuzukungitshela ukuthi even le case epostpone ngolesithathu yafakwa ngomvulo lozayo, akuyona i-case yokuthi obabuchaba akuyena unobhala into imposter njengoba behlala betsho kwathini hayi, i-case yokuthi ba challenge ama recalls uyabona manje awazi phela ukuvela challenge ama recalls because angumphumela wento kanti kumele uchallenge yona into le so ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi ileadership enjani le umzalo njani ongaphelelwa ngabantwana baphele bonke elokho egijima ekhuluma ngale ndathi aye esibhedlela exactly laba bantwana bazothola khona usizo.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Tshabangu ozithi nginobhala jikelele webandla leCCC. Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhlazi ku-9. Abaxotshwayo laba bathi balethemba lokunqoba ngoba uZulu ethukuthele ngokuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Sixoxe lomunye wamakhansila axotshwayo umnumzana Donaldson Mabutho owempophoma kuward 9.
Sarborani Zulukandaba, mthwakazi omuhle ye ngoka Mabutho okhulumayo ke inkokheli yomzabalaza. Sesiqalisile ukukhankasa ngokhetho luzamhla ka-9 December and into esijabulisa kakhulu yikuthi abantu bempophoma bayazi inkokheli zabo abadala bayafuma ende sebelimele ilanga lelo ngoba bazonde baganunwa wabo ngento eyenziwa nguTshabangu so balindele nje ilanga ukuthi bekhulume befake ke statements zabo ke ukuthi hayi thina inkokheli zethu siyanjani siyazazi we are very happy siyajabula kakhulu ngosekelo silithola phakathi komuzi wempophoma
njengoba sesike sezwa umnumzana Tshabangu esithi yena ulakho ukuya etwandaba ukulivimba ukuthi likankase lenelise njalo ukuthi livotelwe lina likuthatha njani lokho
hayi vele uTshabangu andiyakwazi ukuthi ngumuntu esithi ligabazi lakho sokumeteke ehlolisiswe sesenguTshabangu yena lwana umfowethu esimaziyo yini kumbe vele senguTshabangu osobulomunye umoya esingawuzwisisiyo kodwa hayi sibuyela ke endabeni amboni elamandla okuthi lokho engakwanisa ukuthi ekwenze ngoba ningakhangela ukuthi last times zami ukuthi sivimbe abantu ukuthi bengangeni njengama double candidate kukhetho oluphelileyo olusanda kuphela lolu sahamba lati ekantolo previous election sizama ukuthi simise ukuthi abantu bengancidisi ngetikiti lethu indaba leyo ngiyakwazi ukuthi liyakwazi ukuthi iyahamba njani so ikantolo eyahlala ngaleso sikhathi ke yasethe sithi yipresident nxa ababalayo kumbe amagqwetha abazi ngezomthetho so lokho hayi ngamadlwana uyadlala sibili imbuzi ingazali ikhanka lengwe ingahitshwa ngamanzi sibili kuthe nje ilanga seliyamtshonela ubhuru wami lo nxa linganamzele into ezenzakala ngayo ye isikhathi sakhe sike saba khona sibili waduma wayenza lokhu lalokhuyana kodwa ke ama-citizens ammeleli abanikazi benkokheli bamlindele ukuthi bemtshengise mhla ka-9 December ukuthi inkokheli zabo bayazazi so lokho hayi njenge-citizen yelizwe uyavunyela ukuthi egabaze nje siye emakhoti esenzayo ngoba thina inkantolo ye-nomination yavuma yamukela amaphepha ethu ukuthi sincidise ngetikiti lethu le-citizens coalition for change akulanto ezasimisa kanjalo yena engazama enze nahayi kaqhubeke siyobona phambili tophela tobona.
Lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ongumunye wamakhansila axotshwa kubandla leCCC kodwa osancintisa emele impophoma kuward 9. Kunjalo nje amakhansila ayisitshiya ngalolunye 9 awedolobho leHarare ngabanye bamakhansila axotshwe ngumnumzana Sengezo Tshabangu izolo. Intatheli zindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Incwadi zokuwazisa amakhansile aweHarare ngokuxotshiswa kwawo ezikhundleni nguTshabangu zibikwa zifike ngesikhathi eqhuba umhlangano wokuzama ukulungisa inkinga ezibhekane nedolobho leli zokusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Amakhansile lawa athi kuyadanisa ukuba kungelani lokuba idalele iHighcourt lapha isinqumo sokuba kumise ukuxotshwa kwamalunga lawa udaba lolu luze lwahlulelwe emthethwandaba. Omunye walaba abaxotshiweyo ngukhansila Danforth Ngadziwore othi
obviously I'm the chairman of the SMS committee. Shabedele. I'm the one who is supposed to, I'm the one who came to the vision of the committee, and I'm the one who is supposed to implement the policy that has started.
Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipani Phukeng uthi amalunga lawa axotshiswa kungakwethulwa isinqumo somthethondaba waphezulu owe High Court.
Incwadi ze-recall besezihambile ngikubone ama MPs anabo 13 ephumile.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nebandla le-People's Unity Party umnumzana Herbert Jamuka uthi wethefa ibandla le-ZANU PF umlandu wokudlala indima enkulu ekuxotshisweni kwamalunga awe-CCC ezikhundleni.
UChabangu uyasebenzela iparty yeZANU PF. UChabangu uyasetshenziswa yiZANU PF. Chabangu uyasebenzela iproject yeZANU PF. So uChabangu uzabaxotsha bonke ama MP nama councillors ACCC nesinet ngoba uChabangu uyasetshenziswa yiZANU PF. Kufanele athathele amanyathelo athile ukuyenzela ukuthi ayeke le into ayenzayo yokuxotsha ama councillors nama MP.
Kodwa isikhulumeli seZANU PF umnumzana Farai Marapila uthi ibandla lakhe alilani lakho konke okukhulunywayo lona seliqakathekisa ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla ezisele zingasela abantu ukuze lengeze inani lamakhansila elilawo elizweni.
ZANU PF, we always relish and look forward to participating in democratic processes like elections, by-elections and so on.
Inani lamakhansila esexotshiwe ezikhundleni elizweni lonke jikelele okugoqela emadolobheni athi Bulawayo, Harare, Mutare, Gweru, Khwekhwe, Maswingo lamanye asefika amachumi phose ayisikhombisa 69 edale lephalamende. UChabangu sexotshise amalunga angamachumi phezu kwamane 42. Ukuxotsha kwamalunga lawa kutsho ukuba kungaphela ukhetho lwama-by-elections kunyanga ezayo mhlaka 9 Mbalakazi. Ilizwe lizakuba lolunye ukhetho kumnyaka ozayo. Ukusenjalo abantu baqhubeka bebuthene esililweni sikamuye umnumzana Tafumane Masaya owayelilunga le-CCC othunjwe wabulawa ngempela viki edluleyo. Abemuli nabebandla lakhe ele-CCC bathi basamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba kwazakale ukuthi ubulewe yini i-post-mortem okumele yenziwe zingcitshi ezizimeleyo hathi ezikahulumende andubana kuqalise amalungiselelo womngcwabo yona eqale ukwenziwa namhlanje. Umnumzana Tafumane Masaya uthunjwe ngomgqibelo ngabantu abangaziwayo abanakekelwa ukuba ngabacuphi abasebenza nsitha esemkhankasweni wokudingela ibandla lakhe usekelo ukhetho lwama-by-elections emzini wetafara mavuku lapho akade ehlala khona. Okolunye udaba, owake waba ngumsekeli kamphathintambo wezemali eZimbabwe umnumzana Terence Mkhupe ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka emithathu kucala lakhe lokucila uhulumende ethengisa amafutha awe-diesel engabhadali imithelo yeduty. Umkhupe ube ephiwe iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha kodwa idale limkhiphele inyanga eziyisithupha. Umthethondaba wanquma ukuba ahlawule inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola emelika $12,000 ukuze abisele $12,000 ukuze abisele enye imali ayigcila uhulumende. Icala leli walidala ngomnyaka ka-2017 lapho inkampani yemithelo welizwe eyeZimbra yabamba imota zakhe emngceleni owechirundu Border Post zisithi zithwele amafutha awe-diesel kodwa kwatholakala kungamanzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Elimelika lithi umhlangano wenhlanganiso elawula ngokuthengiswa kwamatshe aligugu eKimberley Process awuqutshwanga owaqutshwa edolobheni le-Victoria Falls mhlazi ku-6 kusiya ku-10 awuzange uphume lezibopho eziqondileyo. Elimelika lithi alithabanga ngokungachazi indlela ezaphathwa ngayo amadayimani avela kwele-Russia kulandela ukuhlaselwa kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia. Lona ele-Russia lamanye amazwe atshela umhlangano owenzelwe Victoria Falls ukuthi kungakhulunywa ngamadayimani akwele-Russia lanxa isisekelo sombuso we-Kimberley Process sikubeka sobala ukuthi kumele kukhulunywe ngamadayimani amazwe asempini ukuthi asetshenziswe njani. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ukungcwaba abantu abangamachumi amabili lambili 22 abasengozini yokungqikilana kwemota yohlobo lweToyota Quantum leDAF emgwaqweni osuka eBaitbridge usiya koBulawayo ngolwesibili. Iphephandaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba olokuthi umsekeli webandla leCCC unkosazana Blemo Blessing Ali wabulawa nguPius Jamba Mukandi. Umkandi lo ukhangelelwe ukugwetshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-27. Umkandi uyalandula icala lokubulala kodwa unina wapha ubufakazi enkantolo obokuthi nguye waphosela isidumbu sika-Ali emthonjeni womuzi wakhe. Yena umkandi ubikwa isithi wabanjwa ngamandla ukuthi avume icala ukwenzela ukuvikela ezombusazwe. Uma manje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 wonke nje labalaleli bonke nje, kanti kambe umthetho uzabe khona na eZimbabwe? Ngisho lokhu ngoba i-High Court ikhulumile ukuthi lo sengezwe thakanga akame ngalento yokurikhola, ngoba abantu abavotela ama-MPs namakhansela yithi ama-citizen. Kodwa ke nango uJacob Mdinda uyala, abantu balokhu besaphikisana ukuthi lento yonke yadraft nguJacob Mdinda. Iyo phela into mna ngakwamfakela laphana, seyenza umsebenzi wakhe. Akukho sengezwe uChabango, nguJacob Mdinda nguye wayeyala. Kanti uma benza izinto bade hayi gijimelana ekhoti, nayi ikhoti ikhipha isinqumo, Mdinda uyala ukusilandela leso simo. Mdinda nguwe oyi-enemy enkulu yama-citizen aseZimbabwe. Sizophephela kuphi bantu? Siyahlupheka.
Studio 7 injani basakazi linjani basabaza, linjani basabaza, wasinikeza indaba ezinhle, indaba ezimnandi. Sibingelele, ngifuna ukuphendula lo baba lo akade kukhuluma odaba e-CCC, yibo abathumba nayo. Kambe ubaba lo sibili uma ikhuluma inkulume nje uyazizwa ukuthi ukhulumane, kumbe ukhuluma into e-right, kumbe yena uzibone e-right nxa ukuthi usupport izalo. Kambe abantu sho udubo olungaka ngabaluboni, mhlawumbe kabona ukuthi abantu inhliziyo zibuhlungu ngenxa yohlupho abantu abakilo. Kakho umuntu ojabulileyo lapha eZimbabwe la, ambona ukuthi ukhona umuntu ojabulileyo eZimbabwe okwanileyo kahle sibili engqondweni, ngenxa yokuthi lithole izano lokhibusa lanamhlanje, lokhibusa. Hayi, ubuhlungu kakhulu. Studio 7, hayi, ngiyabonga.
Hey, salibonani ku-Studio 7, ngiyabingelela. Okhulumayo ngulimukani Swanda wasesiganda bona iyeni ngamagwayi nabeyinde sicelo bantu bakithi, especially thina esingaphandle kwelizwe, athi kungani waye singake siphakame ngathi sihambe ekhaya siye lwanabo nabantu bezane siyituya thathe nabasekhash tuituye bazofa bazosala bazosala lebhilizwe lingalunga. Singakhulumi singaphandle shows athixo, sike siphakameni sambeni ekhaya sonke, sifoni bazosivulana besiqeshe yini sonke. Sikhathele ngezane lebakhathele, siyahlupheka kungenxa yezane.
Studio 7, ninjani? ICRP umsizi lo Nicholas Moore. Kunesidaba esinye safona lapha, sithi sona abantu be-CCC babulala nabodwa. Okay, hayi, siyavuma. Kodwa-ke umbuzo uthi wona kuza kanjani i-government ivumela ukuthi omunye umuntu abulale omunye umuntu? Why i-government ivuma ukuthi bona labo bantu be-CCC ababulala nabodwa, why i-government ivuma ukuthi babulalane kuyiyo ephethe ilizwe? Angithi sisho kanjalo lesidakwa, umbuzo lakho-ke, why i-government ingabophi-ke umuntu obulala omunye umuntu? Bona labo be-CCC ababulalana bodwa, why kungaboshwa-ke kona lo obulala omunye?
Studio 7, ngicela i-audio yami leliyidlale basakazi, liyidlale njengama audio onke. Uyabona le nto ekhulunywa lombathi ngisaka lo msangano wodwa lo okhuluma, hhayi ke fanele sothubaye babo laba kuthiwa yifazi laba abarepha abantu ukuthi bebavotele ngenkandla yako-DA labo-ANC. Uyatsho ukuthi i-DA labo-ANC labantu bantu babo lamatafu labo i-FF, why yena benga-izanu or i-CCC bengandlala amatafu tafula hayi ukuthi kule labo kodwa yifazi ama sedi la hambe first abantu ukuthi abafotele obatheka manje bavulala abantu ngenxa yempolitiki bathi batholane bona ama abantu abasebefike bacanti baphela ngokumthola mina ngagolo wesikhava ngokuba ngathi umgwadwe chawandu kwafela sahlepha uyegcina enhlabathi nenyoni yandizi ndizindizo othusayo ugcina phansi abaphapha abantu bezami beqeda abantu bethuthisi uyegcina ngosokuba bazofa nabo
alisuthi kathi linjani ngegazi labantu alisuthi ngegazi labantu alisuthi mina lizoyangaphi ngiqeda abantu kangaka igazi la upho ukudla igazi ongalali ngokulandela ukuthi wena udla imali yesitetsi kumbe ngiyani alisuthi na abantu bezimbabwe liqeda abantu maseyo yini eliqeda abantu ikufoni yakhe engalibophi
abantu abaningi bangadideka ma ngithi mina iZANU PF has got a license to kill kunini bebulala abantu since from 1982 up to now lokhu bebulala abantu but not even one day lo yedwa nje umuntu weZANU PF owathiwa ubanjiwe wamisa umthetho wendaba wathiwa ubulela abantu but akhona amakhoto ICC whatever khona lemazweni kodwa babhekile abantu bayabulawa that's why ngisithi bale license to kill the people because nxa bebulala abantu abathonisiswa so ma sithini sezenjani sithathe kuphi ngale iZANU PF le
yes sibingelele ku studio 7 sibingelele ku studio 7 yes siyabizwa abantu be-3C bakhala nge-MRP MRP ayikahluphande le TCC TCC kayehluphana neZANU PF eyiyo eYurophe ukhetho behlukane nje le-MRP MRP lenhlelo zayo yodwa izenzelo kwayo labo kabazenzelo kwabo 23 years lokho lirobha abantu lisilukhiphi iZANU PF embusweni lirobha abantu lidlala ngabantu abantu be-TCC kade silibhise ligxekana ne-MRP MRP lokhu MRP lenhlelo zayo yezokwayo vela silandabalani lini inambani yokukhuluma noChamisi ukuthi ukhiphi iZANU PF vele libadlabane lingela ama-structures loba ngobani afike ngena kuphileseyise yilokhu othaba ngosekingene walivoxavoxa selizimvava salicedakali nabantu be-TCC lina pasiphethani kokwenu lihlukane namanye amaphathi into elitshayelela phansi ukuhamba likhangela amanye amaphathi lihlukane lifike ukugceka iZANU PF elitshontshela ukhetho yes ibezeyaba limvava selihlukene phakathi abantu bahamba bedojwa uprovisi imkhwanazi ligade behlala egoli babuya bazodojwa sithiwa bangamaspoke peseni uchaba ngathi wathi sesikhulumele se-TCC ivele yalelastructure lelibandla le-TCC asobandla lingathi iZANU PF embusweni leli asobandla kumele abantu belithembe siyabona
injani studio 7 injani studio 7 mina nyamanga lapha kustudio 7 maswa ngulo umuntu othiwa ngu-Token uthi isikhulumele sika-Secretary General kusekalezwa xa u-Secretary General ukhuphula isikhulumele esani upresident wangubani awe kuthengwa izandla awekuqeda lapho lihluphekisa abantu ezimbabwe abantu bavotelwe ngabantu babakhiphe ephalamende bathi bayathaba bathokoza ngani kuyina kuwathokozisa ukuthi laba abantu abakhe ephalamende bafisa kube njani ezimbabwe azama ukusihlonipha ngaphugeni lo chaba isihlonipheni laba abacatshileze yabazi ukuthi kukhona abanye abantu kuthukisile bafuna ukuthi abanye abantu bahlala bedumele nahlezi kuhle ngidla kwenkwento kufuna ngoba imali kuthiwa izandla ngamandla wa-15
ndingelele emsakazweni basakazi bethu abahli lundoda lo uChabangwe lo la lubhuru lwakhe lo umkhulumelayo lo angazi njengalo isikhulumeli sikaChabangwe lo umahambe edilize izinto kumbe uthi uyabuka ngimze izolekhuluma lapha ekhanye ehlanyiswa isinqumo lesi esikamdenda lo itongaleli lapha elokhe lirekhola abantu be-CCC ukhalipha mpugeni lo engabona ungani uyabuka vele kabuka ngitsho ngento le yenzayo kabuka ngitsho ngaze sihlanyise ethini come to amavoti basala befanana nomonzora nje akula nto abazayithola ngaze behlanya nasethusa umnyama wabo lo akula ncedo lokho into ababowenzayo njengobhugeni lo bantu benkosi ngabe liyakwazi laba abahlala khona lo bhuru lwakhe nalo usengezochaba ngothi
salibonani studio 7 nabalaleli ye ngunhlanhla lo sevelile umfana wasenkayi yes uzwile umlayelo lapha ngasouth africa athi thina sigezi siyanu ngamakhwapha kodwa basihlolela shemu phezu kwamazwe wonke la lapha eSouth Africa kula manyasa la mandawu lamachangane bekhetha thina abaZimbabwe ukuthi asigezi ngoba bala lathi amaZimbabwe asicela besihloniphe kancane abantu beSouth Africa asicela besihloniphe bakithi sabasweli bangathini nje sawonke bafuna konke wazobekhathela bafuna ukukhathalela phezu kwethu hhayi besihloniphe kakhulu bakithi siyageza kula muntu ongageziwe lapho omunye abe angagezi mebhekakuyisimo yabe ngazela fragrance, ama perfumes nda, wonga marolons ya faga. Pezu kwa manyasa lako na manda wa machangani. Hazi vasu kwa tisa gavishem, vasu kwa tisa kuzwayo. Siabaladela lapa siyezo, nchia vasu kuruma wabagiri.
Siyabonga hizo ke incwadi elisithumele zona ama voice note ku +12024650318. Okwakathesi ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Sokulamaviki ambalwa izisebenzi zaseBangladesh lapho kulungiswa khona izigqoko zitshengisele zifuna iholo elithe xaxa. Iziphathamandla zaleli lizwe zithethe amanyathelo alukhuni kubhubhe izisebenzi ezimbili ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu. Elemelika lisola ucuku olwenzelwe izisebenzi lezi nguhulumende weleBangladesh. Mhlazi ku-8 Lwezi, isikhulumeli sogatsha lwezangekhaya i-State Department, uMnumzana Matthew Miller, wethula umbiko othi silokudana ngokubulawa ngamapholisa kukaRussell Howlada, isisebenzi esileminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lasithupha, njalo obemele izisebenzi kunhlanganiso ye-Somilito Garments Strikes Federation. Siphinde njalo sikhale lemuli yako-Imran Hussein, oleminyaka engamachumi amathathu lambili yokuzalwa obesebenza emafekitali owachiswa ngumlilo owalunyathiswa ngababetshengisela phakathi kwefekitali yeDakar. Siyaduduza imindeni yabo bobabili laba kunye lezisebenzi nje jikelele zakwele Bangladesh. Usikhulumeli Miller uphinde watshengisa ukukhathazeka ngocuku olusetshenziswa ekuncindezeleni ilungelo lezisebenzi labameli bazo. Embikweni wogatsha lwe-State Department osanda kwethulwa ngomumo weleBangladesh, lolu gatsha luthi ngaphandle kocuku olwesabekayo kweleBangladesh kule mbiko ethi kulokuncindezelwa kwelungelo lenkokheli yezisebenzi ukuvinjwa kokuhamba-hamba abantu bekhululekile, lenhlelo zokukhumisana umlotha wezisebenzi labaqatshi. Embikweni wakhe usikhulumi Miller uncume amalunga engatsha ezingekho kuhulumende esezifake imbono yokuthi iholo likhwezwe. Uhulumende weleMelika, kutsho uMiller, ukhuthaza ukuqutshwa kwenkulumo zokuvumelana iholo elilingeneyo ukuze izisebenzi zibe lempilo engcono ngesikhathi sobunzima. Kule komiti yokuxoxisana ngeholo kweleBangladesh elabameli bakahulumende, izisebenzi lomqatshi emele ukuhlaziya izikhalazo zezisebenzi lokulondoloza ilungelo lezisebenzi. Uhulumende kumele avikele izisebenzi ukuze zenelise ukukhululeka ukuhlangana labanye lokuxoxa ngokukhwezwa kweholo kungela kwesaba lokwethuselwa, kutsho usikhulumeli Miller. Ngemisebenzi yethu kweleBangladesh sizimisele ukuthuthukisa ilungelo loluntu. Ukutshengisela kwezisebenzi locuko olusetshenziswe nguhulumende kweleBangladesh kwenzakala phambilini kokhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngozibandlela ozayo. Ekhuluma ngokhetho, umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department, uMnumzana Vedant Patel, ugcizelele okuthiwo nguhulumende weleMelika ukuze izifiso zikaZulu weleBangladesh ukhetho olukhululekiweyo luqhutshwe ngokuthula. Siyaqhubekela phambili sikhulumisana lohulumende, abamabandla aphikisayo, inhlanganiso ezizimeleyo lezinye inhlangothi zomphakathi ukubakhuthaza ukusebenzelana okungaphathisa uZulu wonke weleBangladesh.
Lolo ke bekuludaba luveza imbono kahulumende weleMelika. Lusichiya ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amanye njalo amakhansila emadolobheni amanengi. Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa Pambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhla ziku-9. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olifisela impelasonto elokuthula igama nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuya ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, silazo njalo ntambama ngo 7:30 igama nguChris Gande.